Inyathelo leli belibuya ngoba nxa singathinyelisise sizabona ukuthi uhulumende yena ezama ukuzivimbela ukuthi izisebenzi zingabuyi zidimanda ama-salaries ne-foreign currency. So njengoba ethe yena abantu baya bebhadala kumbe baya bethenga ngama-RTGS dollars, uza kunceda uhulumende ukuthi akwanise ukuthi abhadale izisebenzi ngama-RTGS dollars. Kodwa ngokubona kwami linyathelo elizahlupha kakhulu ngoba ama-RTGS dollars yiwo esizabe siwasebenzisa ukuthi sithenge ama-US dollars emkambeni leyo, kungaba ngama-bureau kumbe ngama-banks. So i-price yama-US dollars iyabe ikhona sibili andobana usibalikhulu esala ukuthi isetshenziswa.
Ngokunjalo kuchera kusho ukuthi abazatholakala bethengisa impahla ezitolo mhlawumbe ngedola lemelika kuyini okuzakwenziwa kibo?
Bengajeziswa, kodwa angiboni ukuthi bayafika ngaphi bejezisa abantu ngoba baye bamzama besithi bona bazajezisa labo abathengisa izimali, kodwa asibonanga ukuthi waya ngaphi. Uhulumende khathesi uyaphunga luma nje esabisa abantu, kodwa akuna ama-movements esiwabayo ukuthi uhulumende lo u-serious naye efuna ukuthi ajezise abantu. Kodwa kubonga njengami owakhathesi abantu yasebenzisa ama-RTGS dollars nxa kuyukuthi i-rate langkhona li-stable, bengasebenzisa sibili ama-RTGS dollars. Kodwa engakhwela emkambeni laphana ama-US dollars bayabe sekhweza intengo zawo zilanda ama-US dollars.
Abantu abaningi bathi i-RTGS dollars le esiyimali esemthethweni yiyo esiyimali yeZimbabwe, okulandelayo ikubona sokudindwa imali yeZimbabwe. Ngokubona kwakho kuzathatha isikhathi esinganani ukubana kwenziwe lokho?
Angiboni ukuzenzakala ngesikhathini esifitshane esilandelayo. Ngathatha sibili ukunyaka uze khonokho kwenzakale ngoba khathesi uhulumende wesabela futhi ukuthi abantu bengaya demonstrator njalo kungasenanokuthi upresident uke wathe yena uzachaya bonke abazayo ama-streets, kodwa afuni ukuthi abantu bahambe ema-streets. So angibone kwenzakala, ngibona kuzathatha ukunyaka bebona ukuthi i-project lawo yabo le e-market isebenza kanjani. Nxa kuyukuthi sebelawo ama-US dollars amaninganyana kungezakala ukuthi baqalise ukuprinta i-dollar laseZimbabwe. Udoko esilalo yukuthi i-dollar laseZimbabwe ngeke lasebenza ngoba akusila production enzakalayo lapha eZimbabwe. So leya phangisukugukudeka.